Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngalokho sesifungutemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo constitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Amalunga edalela eParliament aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama seConstituency Development Fund.
Thina lapha eHillcrolokhe sichamisela amadziyana alingana lalawo esasiwayenza kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokhu sisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki, kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokhu bebaningi.
Ukusilela kwamatsiyane kobulawayo lokhe kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kukaNcwabakazi. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu sebecele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe uMongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Ray Gobe esikhundleni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliament lamhla aphasise umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba zawo phansi kwesikhwama seConstituency Development Fund. Imali le izaphiwa amalunga edale alendawo ezimeleyo, okutsho ukuthi amalunga ePhalamende aphansi kohlelo lweProportional Representation kasoze ayithole. Lokhu yiko kugcunule kakhulu amalunga la, wona athi imali yokuthuthukisa izigaba kumele iphiwe umuntu wonke olilunga ledale lePhalamende. Isikhwama sokuthuthukisa izigaba lezi singena kuzigidi ezinhlanu, njalo ilunga ngalinye libikwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Izolo amalunga edale ebechinga phezu kokungabhadalwa nguhulumende okubangele ukuthi idale lichitheke isikhathi singakafiki. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamalunga aleli dale, uMnumzana Abednego Bhebhe.
Sizamelela ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni, akulanto ebambekayo ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni. So ke ngalokho sesiphonga uthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo ngithi iconstitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile.
Ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali? Sikhangela ukuthi imali iyasilela emabhanga, iyasilela elizweni.
Well, emabhanga ambona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi le asiyo mali edingeka ukuthi ube uthatha ke nje usiba le cash, kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala iRTGS, kumbe uyabhala uyaswayipha, kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa i-electronic money transaction. So ke ngaleyo ndlela ke mbona ngani hayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku-constituency. Okusalayo nje ukuthi ke sokuyafuza ukuthi nxa ule ungala transport eyakho eqondane lawe, kabe sokufanele ukuthi uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungakuthi kube le cash phakathi.
Indaba yama allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngapi khonapho?
Well, lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu nga uyayangeka kambe shua ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo. Nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama-MPs pho ahamba njani eParliament. Ngenxa yokuthi ke thina singama-politicians njalo sikhethwe ngabantu simele abantu, isikhathi esiningi lapho kufanele sinikwe lawo ma-allowances sigcina sisebenzisa ezethu imali silethemba lokuthi azakuba khona ama-allowance. Kodwa osokusenza ukuthi abantu bakhulume ukuthi hawu nanko phela i-term sizisiyaphela, i-5 years sisiyakwana, silo kungakatholi lama allowance. Kuswelakalani ukuthi sithole kumbe lowo muntu athole lawo ma allowance. Ngoba ungakhohlwa phela ukuthi ke khathesa abantu kule ndingeko kulokukhangelela ke okuningi ukuthi sokuzabuya phela ama campaign. Lo oyabe efuna mhlawumbe ukubuyela kumbe oyabe esebenze kuhlela abantu, uyabe fanele ukuthi ke abesebenzisa kumbe abe lokuncane ukuthi abesehamba ayevuselela kulokho kumbe ayengezelela kulokho kade kwenza ukusebenza nabantu. Ugcina ke kusoba nzima kulabo abangasoba businessmen ukuthi basebenze kuhle ngenxa ukuthi imali zabo okufanele ngabazinikwa ngabazinikwanga.
Hello ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wenkai South edalele parliamente engowe MDCT. Ukusilela kwamatsiyane kobulawayo lokho kuqhubekela phambili kulandela ukuqhamuka kwomkhuhlane wenkukhu ekuqaleni kukaNcwabakazi. Lokhu sekubangele ukusilela kwenkukhu ezithengiswayo lokuqonga kwentengo yazo ezitolo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abathengisa amatsiyane kobulawayo abekampani ye-Hygro bathi bona lokho bethengisa amatsiyane kodwa abenelisi ukuthi umuntu wonke ofuye inkukhu athole amatsiyane ngenxa yokuthi sebesandelwa. Lokhu kwandelwa kubangelwa ukuthi ikampani enkulu e-Ivins yahlaselwa ngumkhuhlane wenkukhu owe-H5N8. Umnumzana Clarence Mutangara oyisikhulumi se-Hygro kobulawayo uthe ikhampani yakhe iyazama ngazo zonke indlela ukutholisa abantu amatsiyane kodwa isisandela ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo.
Ukusilela kwamatsiyane kubangelwe ngomkhuhlane we-influenza virus obizwa kuthiwa yi-H5N8. Kodwa thina lapha e-Hygro lokhu sichamisela amatsiyane alingana lalawo esasiwayenza kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Khathesi lokhu sisamukela abantu abazobhalisa kanye ngeviki kodwa lokhu akusisizi kangako ngoba abantu abafuna inkukhu lokhu bebaningi.
Ophila ngokuthengisa inkukhu unkosikazi Sazini Dube uthole lokhu sokubabulalele ibhizimusi ngoba ukusilela kwamatsiyane sokusitsho ukuthi ikhefu lekhisimusi lizafika bengelazo inkukhu zokuthengisa.
Ushoda kwamatsiyane sokusifisele emuva kakhulu ngoba kawatholakali indaweni eziningi. Esikhangelele ukuthi njengoba kuyi-festive season abantu abaningi babefuna inkukhu kodwa nxa kushoda kwazo sesibuyele emuva. Manje sesili 3 weeks siya lapho esawabhukha khona. Lokho sithola kuthwaka wakho abuya next week.
Omunye njalo othengisa inkukhu umnumzana Nigel Moyo ugcizelele wathi sebelokhe babhalisa ukuthi bathole inkukhu lokho bengakazitholi njalo le ntengo yamatsiyane seyakhwezwa okwesabekayo.
Lezivule sezisilela inkukhu uyathola amatsiyane kulezi nsuku asabambeki njalo sekhwelile intengo yakhona. Wena amatsiyane ayivele i-100 ebesiwathenga nje kubo $60 khathesi besithi ubuzobalindela ngemva kwamaviki amabili. Khathesi sikhuluma njengakhathesi akuwule amatsiyane kobulawayo kufanele siwalandele kuyovukusibe silokuikhangela futhi evini elandelayo. Okusho ukuthi siyabambikisa umusi kuzabe kule hlupho olukhulu. Abantu babevele beswela ukuthi bayaqala ngaphi. Ngibona vele le ntengo yakhona yathi sebambikisa umuzi inkukhu yabe isidila kakhulu.
Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveze ukuthi intengo yenyama yenkukhu isiqonge kakhulu ezitolo. Iphakethe elilesisindo sama-KG amabili ebelingamadola ayisithupha selingamadola alitshumi lanye. Unkosikazi Nomqhele Bebe obekade ethenga esitolo uthe intengo le ayejwayeleki.
Ukusolakala kwamatsiyane sokudale ukuthi intengo ye-chicken ikhwele ezitolo lapha ngoba kathesi sesinazelela ukuthi i-2 kg eyi-1 isibiza $11 ikanti kuqaleni bekulula sibili ngoba wonke umuntu besenelisa ukuthi anjani ayithenge. Kodwa kathesi sokuzaba nzima cause nxa isizaba $11 okusho ukuthi nxa usuthenga isithewe senyanga yonke usuzabe ukhokhe eningi kakhulu. Ngakho lokhu kuzaba into enzima sibili ebantwini ukuthi benelise ukuthenga i-chicken.
Ezinye indawo ezithengisa amatsiyane kobulawayo ezivakatshelwe yi-Studio 7 lazo azila amatsiyane kodwa zalile ukuphendula imibuzo besithi bona labo bathenga e-Hygro ngakho imibuzo ingaphendulwa ngcono yi-Hygro. IZimbabwe ayenelisi ukuthenga amatsiyane lamaqanda kwele South Africa ngenxa yokuthi i-South Africa layo yamisa ukuthengisa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo. Kumaviki ambalwa adluleyo inkukhu ezingamathani alitshumi lambili zalahlwa eHarare ngenxa yokuthi zazingalungelanga ukudliwa nguzulu ngenxa yomkhuhlane. Nimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights sicele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe uMongameli Robert Mugabe ngamandla ukuthi abuyisele umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Ray Goba esikhundleni sakhe. UGoba ubekhethwe kunyanga ezimbala ezisanda kwedlula ukuthatha isikhundla esathiwa nguMnumzana Johannes Tomana, kodwa uhulumende wazise kumaviki ambalwa amabili adluleyo ukuthi usemisiwe umsebenzi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uGoba wasuswa esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho ifuna abuyiselwe emsebenzini. Ithi njalo Mugabe kazange alandele isekelo sombuso ekumisweni kwakhe uGoba umsebenzi. Umahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba uzahluza lolu daba kusasa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyevalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokuvalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibarasesa, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtsasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland and Central, Shamba, North le South, Ekurube North, Emount Jarwin East le South, Lerushinga, Emashonaland and East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland and West, Eurungwe East, Makonde, Echunoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mgozi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulilima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidland, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu ithe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yamabhizimusi asacathulayo lawaphakathi laphakathi bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise iziqondiso lemithetho esekela ukuthuthuka kwawo ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Abamabhizimusi asacathulayo bathe gwaqa embukisweni wesikhombisa owe-SMEs International Expo 2017 owenzelwa esigodlweni eHarare ogoqela umhlangano wemfundiso lokuphana amacebo. UMnumzana Tobias Ncube ovela emathojeni ezintabeni ukhona emkhosini walonyaka ebukisa izitsha lengcebethu ezitshiyeneyo ezilungiswa ngomama abavela emangweni wakhe.
Ziyathungwa ngumama bethu emakhaya, so izitsha lezi ziba nendlela eziningi ongazisebenzisa zona ezidlini. Ungakwanisa ukuthi ezinye zangikhona uzenze zibe ngezama-fruits, ezinye zangikhona ziyacecisa nje ezindlini, then ezinye bese zisiba ngokufakela nje ama-coins imali. Zona zinhle ingcebethu zangikhona ngoba kukhanya ama-tourist amaningi bayazithakazelela.
Umgcini sihlalo we-SMEs International Expo uMnumzana Lakson Zembe utshelele umhlangano ukuba qathekile ukuba uhulumende alungise isiqondiso lemithetho ekhuthaza ukuthuthuka kwemisebenzi le. Njalo benanzelele ukuba uqabana okungaba khona phakathi kwabo njengabezombusazwe ungaphazamisi imisebenzi yama SMEs khona umumo wezomnotho usuvele umubi kangaka. Uncube uthi izinto kwamanje azibahambeli kuhle kulinganiswa nakudala.
Abathengayo asilapha malutshwane, but izinto esizenzayo ziningi. Ukuthi nga siyathola ama-tourist sibili ngahayi kasilahlula, kodwa into esihluphayo vele kakhulu ngama-tourist.
Okwamanje uthi kungabaphathisa kakhulu bangathola usekelo lokuthola imikambo yokuthengisela impahla yabo ngaphandle kwelizwe. Umnumzana Alfred Mumba wenkampani yeFlexwood elungisa izitulo lokunye okwezikolo uthi utshengisa i-trunk entsha abayilungisayo ethiwa yi-Inos Movable Trunk.
Kulama trunks esisebenzisa kudala thina sihamba esikolweni, ama trunks akhona kwakunzima kakhulu ukuwathwala, kodwa i trunk esilungisa manje i trunk ilamavili ukuthi kube lula umntwana ukuthi ayisebenzise. So ama trunk lawana ayenza ukuthi abantwana babone kube lula ukuthi basebenzise kungelani lokuthi izinto ezithwala zingakanani.
Umnumzana Cleopas Ncube ovela eJikweni Matopos ubukisa izitsha zokugcinela izithelo lesinkwa. Uthi baludubo kudaba lokuthola abathengayo ngokwehla kwenani lezethekeli ngoba abensundu bengakabi lo mkhuba wokuthenga impahla enje ngobuningi bayo okuyinto abayikhuthazayo.
Hayi bathenga mbija kodwa hayi khonoko nje ukuthi thole tonight drink. Ngibakhuthaza ukuthi labo bebone bebonta abantu bakedala bale nsipho saba abazama ngaso besincedise kwenze ukuthi lathi siqhubeke siye phambili.
Umphathintambobona ngokusebenza kwesabelo seHarare unkosikazi Miriam Chikukwa utshele umbuthano wamabhizimusi laba ukuba uhulumende weZimbabwe uleziqondiso ezilungele ukusebenza kwamabhizimusi anje. Kwenza ukuba esungule ugatsha olubona ngama-SMEs okuyinto etshengisa ukuzinikela kwakhe kumisebenzi le. Lombukiso ungenwa nangamabhizimusi anje ahlanganisela lavela kwamanye amazwe anjenge-Senegal njalo uphela kuyona le impela sonto. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Ogolife Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga wenhlanganiso omanyano wokusebenzela kwamazwe asenkabazwe yezwekazi le-Afrika kwezokuthuthukiswa kwenotho owe-Central African Economic and Monetary Community asevumelane ukukhipha imigoqo yamavisa kuzizalwane zamazwe angamalunga. Amakhulu lamakhulu abantu abadinga ukuphephela kwele-Australia bebalekela ubuyanga lempi emazweni awe-Afrika abagcinwe kwenye inkamba endala esihlengeni seManusa duzane lePapua New Guinea babikwa besala ukusuka kule inkamba. Ibandla leMDCT selisole umkhokheli wezinduna umnumzana Fortune Jarumbira othi usekela ibandla lezanu PF njalo ufuna induna zonke zisekele leli bandla lomongameli walo umongameli Robert Mugabe. Isisekelo sombuso siyawelizwe siyakufaka sobala ukuthi inkokheli zomdabu akumelanga zingenele kwezombusazwe. Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obed Chaurura Gudu uthi ibandla lakhe lingangena embusweni liza kufaka mgceke ukuthi izinduna kumelanga zingenele kwezombusazwe. ukuhlaziya lolu daba sixoxe lenduna yomango weMatshetsheni eGwanda umnumzana Mbiko Masuku endawonye lengcwethi ecungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngizenhlize kakhulu ngoba induna uMasuku yiyo induna yami kanye ngiyamhlonipha kumahalisayo. Ubaba uMasuku yiyo induna engingaphansi kwayo. Ngakwazenani endabeni le ezimota le-allowance kumbe lokhu okuncane abakuphiwayo. Mina ngombono wami akulanto embi ukuthi izinduna ziphiwe izinyawo zokuhambisa zalokhu okuncane nje ukuthi labo babe labo ukuthi bakhangeleke emphakathini. Kuhle kakhulu lokho ngobana izolo induna seziqokwa yinkosi ibe isibanika imizi bahlale nezinkomo ukuthi bazakudla khonabo emphakathini. Udubo ngabona kwabaningi yilolo lokuthi kungani induna zikhangelwa kathesi kusukela emuva khona le kade kuthiwa bezihamba ngani ngoba lezo ezathola izimota vele sezaba kudala imota zakubona bazigqoka kudala. Umbuzo ubuthi sithi kathesi kukhalwa ngemali kukhalwa ngalokhu kukhalwa ngalokhu uhulumende vumbu usekhona inkalakatha amasaka emali xa kuyikuthi khona lancwazizizayibuyisela imali leyokuthi imota lezo kumele zihlenge ukhophe nje ukuthi kungani bekuphiwa namhlanje ntambama kuthirha kuyavuka kulelokhethe ngabona umbuzo ukonapho.
Nanko-ke umbuzo ndunama so
anjobe sitsho umkandla mina kangilikubona udubo kuqondile ukuthi kwenzekazi kuqondile kakhulu ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela ngokubona kwami. Angazi nxa sekukutshintsha sokusibongena kwezigabeni zepolitiki but lakho futhi sokuhamba ngama-individuals ukuthi wena uthini njalo wenzani kodwa ukuthi izinduna zilandzelelwe ngurhulumente vele kumele kube njalo.
Kodwa-ke umbuzo kakhabo lapha athi khona kanti kungani kwenziwa ngalesi sikhathi isikhathi sonke nxa sokuzaba lokhetho kukhanya induna ziyacatshangwa kanti kungani kunjani?
Engxenye yomkhuhlane wabo ama-politician okhabo laba bangagqagqa kuhle yena nguye ongancedisa caca ukuthi kanti bakwenzelani.
Ye mfenduke kuwe baba Mkandla, ungathini wena nxa ukhangele ikakhulu elakusasa ukuthi uhulumende ongangeni ongasowezanu engenza yini lokhu kwenziwa yizanu?
Angangazi ukuthi utho kuphi wakhona baba Gande ngoba okokuqala akula hulumende womuntu omnyama ongathi induna kazitelakale akumelanga zikhangele. Angikholwa ukuthi kube lilize lakithi ukhona ongathi njalo. Umehluko engxenye ungaba sekuthini lo hulumende ongangena uzabe evele eziphatha njani induna uzazinaza izikhathi zonke yini engalindele ukuthi kulokhetho size ngesikhathi thize. Kodwa ngobani angimboni mina uhulumende ongangena akhuphe nje izinduna. Uyabe nguhulumende wenhlanya phela. Uyabe ngisohulumende wabantu. Ngoba lathi isisekelo sombuso sibeka emqoka izinduna. Uhulumende yena ngokwazi ingabe yena lokhona lozabuya nxa uzaba lenguquko. Akwazi ukuthi izinduna ziphila labantu. Impilo yomuntu ifuna ukunakekelwa ukusa kwamalanga. Kungabi nje into enjengokuthi izulu elizabuya ngomfumfu elizabuya ngobeni abanakekeli izikhathi zonke laba bantu njengoba izinto zikathesi bekuthiwa izinduna zakithi zihamba ngani. Uhulumende okhona nozangena kafunde ukunakekela izinduna njalo njengoba ngisithi angikhola ukuthi ukhona uhulumende ongatshiya izinduna ngaphandle belangibona.
Ye siphenduke kuwe nduna Masuku, siye sike sezwa ezinye induna zikufaka sobala ukubana ziyasekela ibandla leZANU PF njalo kuke kwakhulunywa ukubana lisekele iZANU PF lina njengezinduna. Lithini lina khona?
Hayi leyo iqondane lalo kubeka ngaleyo ndlela. Induna uMasuku induna yabantu bonke esigabeni sayo ibakhangele bonke ngokufana nayo ayikhethi muntu. Angazi ke sokuchiyana ngezigaba ingxenye kwezinye izigaba kuhamba ngaleyo ndlela kodwa ngokwazi kwami lomthetho okhona ukubika kume ngaleyo ndlela.
Hawu ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usitshele nje ngamafitshane ukuthi wena ubona njani khona lokhu ubana zikhona ezinye induna ezithe kumele induna zonke zisekele ibandla leZANU PF.
Ngimshayela ihlombo kazikode induna yami uMasuku itshethe thina abathwali bophahla ngokuyibeka kuhle indaba ukuthi induna yabantu bonke sengitsho izayoni abakhonzayo abashaya amathambo la ngathakathi bonke bangaphansi kwenduna. Induna akumelanga imele ihlangothi lezombusazo. Uyagqiba uyaqeda okwamasuku nakho engxenye mhlawumbe ngeke ngezigaba. Kata ngithi lazo izinduna lezi kuleli lizwe zinela la masiko abantu abathiyeneyo. Mina kwelikamthakazi sihlangelela ukuthi induna ngeyomuntu wonke, lilanga elothiwa yingabe ngubani nalithe laphuma esigabeni sona lezo.
Alo-ke umnumzana Thande Kozintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ubexoxa endawonye lenduna yomango wematshetsheni eGwanda, umnumzana Mbiko Masuku. Okwamanje sesilethulela imbiko eveza imbono kahulumende weleMelika.
Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi bafisa ukunika amazwe kuzwekazi le-Afrika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola $60 million yokulwisana lamalicatsha endaweni ebizwa ngokuthi yiSahel. UTillerson uthi lokhu kuzakwenziwa kungethulelwa udaba lolu idale le-Congress. Uthi imali le izancedisa amazwe anjengeBurkina Faso, iChad, Mali, Mauritania, leNiger ukuthi alwisane lamalicatsha awe Al-Qaeda, awe ISIS lamanye. UTillerson uthi kumele bakwenze lokhu ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla amakhulu amalicatsha emazweni la laseduzane lawo. Uthi imali le izancedisa kakhulu ekwenzeni umsebenzi lo ukuthi ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba jikelele e-United Nations, othe buyamemetheka ubudlongudlongo eSahel obenziwa ngamalicatsha la lezigangi ezithengisa izidakamizwa labantu ukwenzela ukuthi zizinothise. Uncome kakhulu amazwe asendaweni yeSahel lebutho le-United Nations esithi alwisana ngamandla lamalicatsha la afuna ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo phakathi kwabantu emazweni anjengeMali. Uthe imali yokuncedisa amazwe la izasiza kakhulu amabutho ukuthi anqobe amalicatsha. Uphinde wathi lokhu kungenzakala nxa amazwe la angaphatha ngemfanelo amabutho awulwisana lamalicatsha.
Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Mehlo kaZulu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu. Amalunga edale lephalamende aphasisa umthetho ohlela indlela azasebenzisa ngayo imali yokuthuthukisa izigaba phansi kwesikhwama se-Constituency Development Fund. Kusilela amatsiyane kobulawayo kulandela uqhamuka komkhuhlane wenkukhu. selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lethiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.